kunge building ayitikine zwarine endi mrozi vakana vanhu vakambotsva maoko avo kushure
abantu abasoze vaqale uwethemba imali ngelanga elilodwa ngoba abanengi bake balahlekelwa zimali zabo ngakho kuzothatha isikhathi ukuthi baqale ukwethemba imali entsha le kodwa into engibona sengathi izakwenza abantu babe lethemba ukuthi amabhanga avumele abantu ukuthi benelise ukuthola imali yabo emabhanga kungela kuvinjwa enye into eqakathekileyo ukuthi imali entsha eyeVic le isebenza kuzo zonke indawo ithenga amafunda emota yenelise ukubhadala imali zesikolo lokunye ukuze yamukelwe kuhle nguZulu.